Endabeni zethu lamhlanje lelo Praxedes Jeremiah ukusilela kwemali kuqhubekela phambili kobulawayo indwendwe zabantu zibonakala zizinde emabhanga amaningi kuthi eminye yemichina ekhafula imali yama ATM eminingi ingasebenzi kumbe inikeza imali yakwele South Africa yama rands. Uhulumende weZANU-PF ukhanya esiqinisa umkhankaso wakhe ukubopha bonke abalembono ehluke kule yakhe osokugoqela lamanye amalungu abalwa impi yemkululeko asebebotshwa mihla ngemihla ngemva kokuveza isifiso sabo sokubona umongameli Mugabe esuka esikhundleni ngoba eseluphele. Iqembu leZimbabwe lamantombazana leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elama under 21 bomdlalo wokugaqa ibhola owe-netball seliphumelele ukungena kumncintiswano yenkezo yamazwe omhlaba eye-World Cup yangomnyaka ozayo ka-2017. Umhlangano omkhulu wabandla lama-Democrats owe-convention ugqitshwe izolo ntambama ePhiladelphia osekhethwe kumela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli unkosikazi Hillary Clinton esethula amazwi akhe wokwamukela lesi sicoco sokuthi angacina esiba umongameli wesifazana wakuqala weMelika. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqhubeka kokuhlukuluzwa kwalabo abalembono ehluke labasembusweni abagoqela abalwa impi yenkululeko. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-12080 laku-15775 kHz ku-shortwave. Inombolo zethu ze-WhatsApp zithi 001-202-465-0318 kulabo abafuna ukuthola inhloko zendaba zethu. Sitholakala njalo ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA indebele.